Udade wabo kaHappiness Ngwenya kubikwa isithi balahleka baze balala egangeni mhla zimajumi mabili lasitshiyagalombili kunyanga zibandlela. Uthi phakathi kobusuku uHappy wahlaba umkhosi esithi ubona inyoka njalo kulabantu abamgijimisayo. Udade wabo uthi lokhu ngakufakanga engqondweni kodwa uthe phaphama ekuseni wathola uHappy engekho. Unina uShamiso Ncube uthi kusukela lelo langa ngabuquthi ubuthongo.
Happiness Ngwenya ngamgcina mhla ka 28 January, so wanyamalala ngabonakala namhlanje, so lokho edingakala. Wahamba lo munye umntwana behamba bengu-2 bethunywe komakhelwane kogogo. Bathe bethunywe komakhelwane kogogo kwabonakala oyi-1 umntwana, yena kabonakalanga. So kuze kubela namhlanje lokho engabonakali. Khathesi avela akudleka akulaleki ngoba yabungakwazi ukuthi umntwana ungapi, khathesi uyenzani.
Uthi sebebhode kubo siyazi abathi umuntu wathatha umntwana isihlobo sakhe.
Lokho esimdinga uHappiness lakathesi. So sibe sicela ukuthi ongabe lolwazi ngakho, cela asincedise ngakhona oko yena ongabe lolwazi ngakho. Ngoba thina sesizamile izinyanga labaprofiti, sesizamile asisakwazi ukuthi senzeni ngoba umntwana siyamfunda. Nxa abaprofiti bekhuluma bakhuluma ukuthi khona umntwana ulozwani. So asisakwazi ukuthi indaba yangikhona siyiphathe njani. Cause lathi kuyasizisa ubuhlungu cause yizihlobo abantu abayenze khonokho.
Ugogo kaHappy unkosikazi Bhedi Ncube onguye obehlala laye ngesikhathi namalala uthi ufisa ukuthola iloba ngamathambo omzukulu wakhe ukuze abe lokuhlaliseka enhlizweni yakhe.
Sifuna noma ngamathambo kumbe zona izigqoko zakhona, sibone amathambo omntwana, sibone amathambo omntwana. Angilali, ngiyazidla enhlizweni yami ukuthi noma ngihamba so ngikhangele ngiyesaba, ngiyabe sembone ngani ngizadibana umzukulwane.
Unkosikazi Sipho Dubo isakhamuzi eFumukwe uthi njengabomama sebehlalele evalweni ngoba bengazi okuzayehlela abantu babo.
Asomntwana wokuqala ngemva kwalokhu kulabantwana ancanga ngaphambanise ngakwana 3 bakade behamba kodwa bephangisa ukubonakala, kutshengisela ukuthi yinto ekhona ephilayo. Njalo singayikethisa kulolu daba, kukhanya abantwana sizaphelelwa ngabantwana ngokuthi aselathemba sesiphonga ukubamba amathumbu noma sibayihambise esikolo. Sebesesitshaya luvalo lokuthi abantwana banganyamalala baphele isikolo ngokuthi asonto yokudlala yinto ekhanya iphilayo esibile khona esilayo esigabeni. Namanje silesile sifisa ukuthi kade ngabe uhulumende uyasiyangenela phakathi asidingele lathi eminye imizamo ukuthi umntwana lo simthole kusesemasinya abanye bengahamba.
Umnumzana Patrick Marupi ngomunye walabo abaphuma besiyadinga abantwana. Uthi kuningi ongabe kwehlela uHappy.
Ngesikhathi leso izulu yayingumntwana omncane phose bathole 3 years, izulu lalisina kakhulu lilomdumo nezinanakazana ezihamba egangeni ziningi. Sesiphunga ukucabanga ukuthi angabe wadliwa izinanakazana, angabe wabulawa izulu, angabe wathathwa ngumfula. Izakhamizi azisakwazi ukuthi umntwana lo angabe wahamba njani.
Lanxa sekule nyanga ezintathu uHappy wanyamalala, umndeni wakhe lokhu ungakalahli ithemba njalo ukugcela iloba ngubani ongabasiza angenele. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngiSefumugwe Gwanda ngu-Albert Ncube.